Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 22 kuzibandlela 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
nakade sidinga ngamapholisi ngathi ngasozimbaleni, but ngaso sathi sidinga i-security, military intelligence, sisokwenza ukuthi njani ngathi nabale ngoba lamila ngisingesabela impilo yabo.
Umbalisi wenjube high school otshengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence.
Umkhokeli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi wenjube high school obikwa edingwa ngamapolisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwababalisi lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapolisa abikwa efuna ukumethesa umlando wokutshotshozela abafundi benjube laba ukuthi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi benjube labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapholisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So sibe sithatha kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Ngananzelela ama-unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama-teacher endaba ye-incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, into adisafa kathi education yabantwana. Yebo, siyavuma ukuthi ama-teacher has there's a problem lokusafa, but ngathi lithatha i-fundamental right yomntwana, i-education yomntwana isisafa, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi nikhombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela let this generation enjani laye ikhulume ize express. Because na vele the idea vele thina besifuna ukuthi who are suffering the most was the child. So nxa umntwana ezasuffer the most and i-populace yabantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo, kuhambe njani khonapho?
Abantwana nxa bebuya esikolo teachers in local parentage, which means mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So la kuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something ngibayekile bephume bebod, then that means nami ngabe sengigcithe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana nxa bebuya esikolo, babe sisandleni sikateacher. ukuthi teacher nguya bese ngizayo. So uthi ngiyekela abantwana bephume lokungayenzi nginamuntu ongumzali.
Yes, yabona inkombana nje seliphumile. Kade kulokuningi kade likhuluma ngakho. Okade kuvele kuyisiqoqela sezendaba ukuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think abulinganzelela ama posters ade khona ade ade 3, one of the CDCs for every Zimbabwean child. Ukuthi ukuthi sobesifuthi lokho ayisukwenzela umntwana wonke njani oseZimbabwe. Number 2 bekule issue yokuthi yisayenze ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane but kube lama-hikes nje kule ifees njani ikhwezo yabanjani yaba kakhulu. Number 3 the children bebezamthi bebuze ama-organizations enjengabo-UNICEF ukuthi anti-right yethu why singani si-infringe. So zamanzela bekulama-poster ayi-3. Ekukhulumeni wona abantwana adebelokuchanta besithi wona i-right is ever right yan ye-education lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi.
Siyabona njalo-ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo-ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani?
Mna engikubalayo ngabade ngidingwa ngamapholisi ngingade ngansozimbalele but ngaso sikhathi sengidingwa yi-state security, sengidingwa yi-military intelligence, sengidingwa yi-prison intelligence. All 6 arms ezama-security forces ezingidinga so isokwenza ukuthi ngathi ngabale ngoba lami lingabeshingesabela impilo yami.
Ye, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo?
Mna into engayikhuluma yokuthi inivesithole ze example laba balandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzinga. I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi and kanye uhulumende kanjani ikalaleli. Abe ngajoyina sibili into eyenziwe injuba yeschool ngibona ngani utitsha uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela-ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Bengayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le-right eyazakala ezinda kwi-United Nations. So the moment nxa sokusa abantwana abavunyezwe uku-expressa i-right yona leya which means we've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu. It means kuma-human right asenzi kahle.
Umnumzana Brian Mutsiba ngumbalisi weNjube High School. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela uDlakela. Umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-Highlanders lelemanica Diamonds enkundleni ye-Papa Fields mhlaka-24 ngolwezi nyakenye. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uyalilandula leli cala.
Mina angizange ngibonakale nginika la ama-flyers kodwa njenge-public speaker laba bantu kutho ukuthi ngiyabazi. So-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthetha inciting public violence. Ngokunjalo-ke basebesitsho ukuthi hhayi sererekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge. Ngisitsho ukuthi hhayi ngangikhona le BF mhlaka-24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi nga laba bona laba bantu benika lawa amaflyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi umsebenzi wenu aliwazi. Bathi hayi i-case leyi yahenjwa ngabemzilikazi basuke i-transfela-ke esenhlale CID law and order.
Kahle kahle ama-flyers akhona lawa hayi lotshweni.
Ama-flyers lawa bangitshengisile-ke i-flyer abalalo kuma-dockets abo athengisela lifaya nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadojudo akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP.
Kanti pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama flyers enu babe bezabopha umuntu ngalipi besithi woneni kwaziswa uZulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze politics ngokunjalo uyabe uzo infighta i public violence endaweni elabantu abangahlanganana ngeze politika kodwa kusuke kusimangalise la kulabo abawuthile ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngaso isikhathi manje lekelelane kubabopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu besecurity engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamadoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa owayethwele amaflyer esakwenzayo ngi-half time sasukuma sabingelela abantu esikustende esakuhlezi kiso sayafika lesowetho ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sasihamba nje sizicocela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanike bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe Eloba enkundleni yeTwitter unxibe uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubili ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi uMongameli Emmerson Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obekhona phakathi kweLebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga iBhilitane usithandekile mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe
abantu bafuna ukuthi babone ukuthi ulethemba yini nxa befuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani bazivuyisele lapho ezivela khona njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphasi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abachasisele ukuthi kuyini owenzakalayo lapha
umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yoseBhilitane eleZimbabwe lingabe likhuthile lapha yini
kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangelele ukuthi ingene kuCommonwealth ukunganxusanga kwaba uMnangagwa kuthembe ama-signals okuthi iZimbabwe ngiwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uRamaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona kweBhilitane nxa sigele ngeZimbabwe wabona njengani kulokuhlukuluzwa kwabantu kulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-commonwealth bid yangkhona
ungani izaba nodubo kakhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Unodubo sibili, ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumende engatshintshanga amapolicies. Nxa kuyukuthi uhulumende kakhangelanga lokho uthi azenze njani, uthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe, i-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank lohulumende.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumthela iphethulo. Umsolwa nguSindi Sondlovu ohlala elokitshini lemagandeni kobulawayo, njalo umufi ngumnumzana Busani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ngemizamo yokudlelana kuhle leMelika. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 badala, le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hheyi, le ndaba inzima badala. Mina igama nguSmahebe. Hheyi, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokhu okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwaneni beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into yokhona badala, kungcono kuzanywe ukuxoxiswana ngezinye iindlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangene ezitaladini, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani, njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhofisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe. Kugcina sokutshaya abanye abantwana balimala mbe bathunyelwa igugrawund njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye siyahlupheka, kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni, ayi mina kambona ukuthi ungasiza. Ngokungcela okungene thina siyokufathina abadala, ngoba thina ezinye into sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda, kube lokho lisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngalo. Siyabonga.
Igama lami uSibusiso Nselo, uMachazi Nsele kaLinda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusenakudla, akusela nix. Into engalizwisa ubuhlungu, izwisa ubuhlungu okungawukuthi ugovernment lo osibusayo lo, angazi ukuthi ngingambiza ngithini, akanalo uzwelo lo kulo isimo esikiso. Ngoba ngabe unalo uzwelo, angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela, itshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluke abangelanto yokukhweza, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyeze okusemandleni bantwana benkosi, ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi abalaleli, ngisithi mnyaka omutsha, ngiphangazithi Habroni. bakithi ngicela ukuphinda eyami le ngoba ngizwa ngayibalwa ngangicelile ukuthi ngicela ukubani ubelief gawule angiphendule ukuthi ungulube wahanjiswa yini esigurubhe kumbe kungamanga usekami isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu basetshenziswa banamanga akuqiniso kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu ukuthi wahanjiswa esigurubhe yarara xa esuswa kobulawa yisiswa katshana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebeleni bayabulawa esikhulubhe akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na akusikho kwabulawela khona omashuku na angiphendule imbuzwena leyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona abantu bakithi babulawa ikusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo kwampana sebesewabopha bebabulala kungamanga na khonoko na umbuzo wami engangiwubuzile ngicela ukuthi ukungene akangiphendule kuze nezo zinto
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili kuthi lamatichara sesenzulunya abazali ngamabhuku esiwathengayo bayawala bathi kabawafundi kanti thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje hulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga ngoba ischool fees asisakwanisi thina ukusibhadala njalo sihluleka ukuthi sithenge ukuthi sidle ngoba silambile amatichara angabokwenze ngani kuthiwa abazali yibo abonayo engani abazali yibo abatheni kube kade abazali labo balambile njengabo sicela ukuthi amatichara angabosikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga
aboke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakweleLibya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kweleBotswana zivikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bazamile ukuguqula imithetho elawula ukuthethwa kodaba lolu ukuze kuvizwe abafakazi. Kodwa abebandla likaTrump elama-Republicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe, umnumzana Efi Lela Ncube.
imithetho yefair trial ithi laba abakwethe sicala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti-ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial isho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, ingwalo ezingafakaza ukuthi lo omunye wonile kumbe ukuthi kalacala. So ke ngendlela okwenzeka ngakhona ama-Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le-fair trial. Njalo ke siyababona ukuthi bayala ukuthi kube labofakazi kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le-fair trial. Kanti okwesithathu siyakubona kamhlophe ukuthi baze batho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ubufakazi obethulwa ku-House of Representatives budlulele ku-Senate kuzavotwa kukhangelwe ukuthi buyangena kumbe abungeni lobufakazi. Yindlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayena leyo noma ungaye emazweni angcolo okungakanani, nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bayavunyela ukuthi babize ofakazi, babize izingwalo ezibafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye. Kanti-ke ubufakazi babashutshisi buyamukeleka enkantolo. Nxa sekufika kulesi lapho esisikhona namhlanje sokuthiwa khona hhayi ubufakazi babashutshisi singanga abamukeli labo, kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala, ngumdlalo nje owenzakalayo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni yiSenate uTrump, udaba lwakhe lolu ubona lusiba lomthelela bani kukhetho?
Udaba lolu lulindeleke ukuthi lube lomthelela omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka, ngokuba inhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngaphi ngakhona lokho bekusenzakala. Ama-Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho luzayo, ukuze bathi bona hhayi angithi liyabona abantu ukuthi bavele bame laye uTrump ngendlela yokuthi bengavumelani lalokho lecalela ayeletheswa ngama-Democrats. Ama-Democrats azabe funa ukuthi abantu baphume ngobuningi bayekhipha uTrump ukuthi nxa engasakhitshwanga ngama-senators njengoba kubonakala vele engasoze amkhiphe, ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama-Democrats ayikhuluma iqiniso. Ngakho-ke udaba lolo olokuthoniswa kwa-Trump luza kungena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka. Akula ngenye indlela vele yinto okuzaqhubeka isenzeka, baza khampena ngayo, baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kuka-Trump kumbe lokuthi u-Trump akhitshwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Tamalinga esiqibela izindaba zekuseni ngengoma emnandi. Abasithumele imlayezo kuFacebook, siyaxolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi siyibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile.
Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi wenjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Litshone kuhle.